Umsakazo wethekelele isibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals lamhla uyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elingameli indleko zabo. Osakhulayo uTapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akanayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe.
Amathesti sengenziwa amathesti wonke okumele ngenziwe. Kumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope, kodwa akudinga ukuba ngihlawulele imali. Funakala eyekwemelika. Imali ebekukhulunywa ngayo iningi, yikho osokungenze nike lokhu ngisesibhedlela. Odokotela abasebani lami sebengidula nje njengoba besazi ukuthi angibayihlawuleli leyo mali edingakalayo.
Umnumzana Khuza Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho futhi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi selaphe izigulane.
Isikhathi sifike esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafisi. Bekungela muntu obesiza isigulane, isigulane besifa nje obongikazi bengasuphi ngakho. Sibone esinye isalo ezifihlakala obongikazi bezimele nje bekukele umuntu eqhatha engasuphi ngaye waze wabhubha khangela ngawethu. Siku-resuscitation station room lapho bekuthiwe silinde odokotela khona.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena futhi uqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo.
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela ekhulume kwazakale ukuthi okungethoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa ozabanika okuthiyeneyo bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela se-Parinyathwa uhlawula $200 bond ukuze athole ugwalo lwesibhedlela njalo uhlawula $600 bond nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela iziphathamandla zesibhedlela lesi kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhathwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.